Nambungani into ekhathazayo kakhulu ngoba kwande ukuthi ngaba le nkulumo enjalo kwenzeka into ezinzi kakhulu intatheli izindawo esikhathini njeke zivotshwe nxa yokuthi abantu abakupolitiki bekhonona ikakhulu abakuhulumente intatheli indaba ziyake zande ukuthi zivotshwe kumbe zihlukuluzwe ngabantu bamabandla ekushiyeneyo kumbe ngabomthetho ukuthi ukwenza umsebenzi ube nzima.
Sizwa abanye abafana lo mnumzana Jaramba besithi bona intatheli izindaba sezihlasela abezombusazwe kungasakhathelekile ukuthi ngabe MDC kumbe ngabe ZANU-PF, yikho ke baza bambana bona bezombusazwe bethatha amanyathelo. Uthini nalo?
Umsebenzi wentatheli izindaba ukhangela isiza kakhulu owenziwa nabantu abaphathe ngezombangazwe laba uhulumente esingathi to criticize and evaluate what they do. Nakuthi uCharamba uthi intatheli izindaba sezisenzenzela ukuthi esenti zenza umsebenzi wakho umsebenzi okufanele ziwenza ngemfanelo. Asonto ukuthi songafanele kuthiwe abantu sebengalwa ngokuthi intatheli izindaba sezisenza umsebenzi wakho. Asomazwi amahle kakhulu ngoba siyazi ukuthi mali sebekhuluma njalo kuyasho kusenzakala njalo. Asikhangelele ukuthi uhulumende kakhulu ngemva kwe-constitution enti ukuthi singabuyela kulapho sokusele esisuka khona lapho intatheli izindaba ezazihlukuluzwa khona. Ukhuluma onjalo kutshengisela ukuthi kufanele sinanzelele ngoba abantu labo esikhuluma ngabo benelise ukuthi benze anything kungenzeka ukuthi benze imithetho ibe nzima kumbe besebenzisa abantu abanjengabomthetho ukuhlukuluza intatheli izindaba.